Ekibona lapha mfowethu ukuthi na lapha umzamo nangakwa ethatha isikhundla sika umnyi Robert Mugabe. Wathi yena uza kwenza izinto ezithiyeneyo nalezi zazitshintsha ngoba kuMugabe. Into yokuqala yayivele ihlupha lapha elizweni ukuthi ubaba Mugabe wayehlala esemtegeni yaphapha ihamba isiya kuni zonke indawo lapha elizwa khona kungenani litheleli ezingelazitheli ezibebi ezibuya elizweni lethu. So khanike kwakhathesi umnzamo nangakwa sengiyo sihamba okwedlule kwakufika uMugabe lapha aqonde khona lapha siyabona laba abajetshwayo labo ibizwe lakhona vele akulalithi abangasinyalwa kumbe sengiyinisela bona okwezikhwama zabo into ezakhona ezihambelwayo akusiwo zinto eziletha izithelo kwizwe leZimbabwe.
Uthi wena akuqondanga ukuthi umongameli aphume elizweni evakatsha ngesikhathi kulodubo lwamagesi esilela kangaka elizweni. Siyake sibone abanye omongameli nxa bethe baphuma kwaba lenkinga enkulu bayaphenduka emazweni abo. Kukho ongakuxwayisa yena ubaba uMnangagwa khonapho?
Iqiniso ukuthi nxa umuzi ubhebha nxa kulenkinga emuzini ubaba womuzi kasuke asukume esiya etshwaleni kumbe esiyavakatsha ngoba sokutshengisela ukuthi uya wakhona vele yananzi ihlupheko ezenziwemzi. Abanye omongameli kukakhulu into yamagesi le into yamagesi ihlupha ngokuthi yena ubaba uMnangagwa nguye owayethembisa emkhankasweni laphana ngo-2018 kulezi bhakane ezinkulu eziningi lapho ethithi khona izaletha amagesi emakhaya lemadolobheni izibhedlela izalungisiswa. Izithembiso zakhe zonke lezi esasiqondane lazo ekhulile esiqondane le-industry ngamagesi ngaye ngomunye umuntu obekhambe labantu bakhe bezweni wakhe athi zahlala phansi alungisise leyo idaba idaba inkinga le yamagesi. Hhathi ngibona ngathi lapha ubaba womuzi usephambanisile kakhulu.
Suka lapho uMnangagwa uza kuya komunye umhlangano kwele Angola o-African Caribbean and Pacific States. Uqakatheke kanganani lowo mhlangano?
Ukubhekade sinthi lafana ukuthi uMgabe wayesingabiza kuzonke indawo eliqonda khona lekhathi ndethu. Umhlangano lo ukujetshwa lokho okwegimi lokho vele akusinizi lithi lapha eZimbabwe. I-Africa Caribbean umhlangano wakhona vele akuncedi lito. Ngaye kumbe kuthiwa khona uqonda lele mhlangano ekhumeni yethu kumbe United States kumbe i-EU. Lapho umhlangana khona mfowethu umhlangana khona abayama akuncedi lito. Akula nto esingathi kule zithelo singazizwa khona. Ngibona ngathi mina yakho umkhulu welizwe umongameli wethu ugcwese isikhathi sakhe udlalise imali eZimbabwe.